Sigcina amasiko
kwethu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengenhlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje lenhlanhla enye emangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuVOA Ndebele. Sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusithethi ukuhamba njani?
Sesikhathisile ukumobilize abantu ama-diaspora, sesikhathisile ukumobilize ama-organizations lamanye because ama-ministries which align to ama-programs wona lawa sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lo ozayo oza kuba umhla ka-4 and 5 April engayi kodakamela esizaba khona ke mhla ka-4 okuza kula ama-programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhla ka-5.
Singathi injongo lapha ikwenzani baba Ntoni?
Sile theme yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ibuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ukuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngokuyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila. Zana zokuthi siyakhumbula, we are proud, may his soul rest in peace. Ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate abantu besaphila bomsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho ke imklomelo eyabe khona ngamaphishane iyiphi yangkhona iyabe inikwa lo nyaka inikwa abantu.
Uzananzelela ukuthi sizabantu abahlukeneyo, sizamakhathakuri ezahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe, ama-pillars ayakha isizwe achiyene. Kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abakhontributha esizweni ithi i-sports. Lo nyaka ke silamadoda anjengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but kuba i-inspiration inspire o-Adam Ndlovu, inspire o-Peter Ndlovu, inspire nabanye abantu abaningi yokucontinue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala reading lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads landline ukuthi kube to sanitary wealth yabo le abantu abangoma. So ngabanye babantu labo esizabe sibanikeza kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo omunye owehlabeza laphana wenze ukuhle 30% rate ehlangabeza up to 78% enkayi laphana njengoba sikhumbula ukuthi emathebeleleni i-pass rate yethu ilo. So i-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo, angeke ngibacede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwa ngumangoye nduna bala amaphitshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhla ka-4 and mhla ka-5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho, angeke kube khona singaxhasananga. Ubuhle bakho, ukukhula kwakho, i-success yakho cannot be there abantu bengekho. Angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona nxa ungekho wena, ngoba noza kuba khona. Sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula, abalenhliziyo ezinhle, abalenhliziyo ezilothando ukuthi hhayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha, uyadinga amanzi, uyadinga isawuti, uyadinga ishukela, uyadinga ukuxhaswa ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Ngaba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana, ukuxhasa laphana, abangasithinta-ke endaweni ezishiyetshiyeneyo. Inombolo +263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ntuni?
Plus 2637754561 03. Kulaba bakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani, ngoba kuyinto yethu sonke. Imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo, ngoba sikwenzela idakamela kuphela, sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu, induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinwa kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, olivalisayo namhlanje ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Salulandela iwonomsi havatala
havata
kwatini
haya uchela vati salulandela.